Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwazo omuhle siyalamukela kumsakazi weStudio 7 namhlanje ngomvulo mhlaka 12 Lwezi 2018. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, ibandla leZANU-PF lithi amanga aluhlaza tshoko ukuthi kulabantu abaphose bathumba uMnumzana Nelson Tshamisa.
Angiboni kulo muntu ongafuna ukuthumba ubaba uTshamisa emthumbelani shuwa. Umuntu onjengaye so lebizwe aselalo lapha khona aso muntu ongabe ngokuthunjwa nje kalula.
Kodwa ke ibandla le-MTC lithi akumangalisi lokhu kukhulunywa ibandla leZANU-PF.
Labo abezanu abathi bona ikhudi acting angikwazi ukuthi khona bakhumbula yini ukuthi unabanyama wayesebenza lo David Coulthard wanyamalala. Angikwazi njalo ukuthi bakhumbula yini ukuthi uDzamara lanamhlanje ngakwaziwa ukuthi umzimba wakhulele ngaphi.
Bethula abakucabangayo abantu beZimbabwe.
Awuphileke egoli lakho kunzima ngempela ikuzama nje, but vele impilo yasegoli ngiyayazi vele ukuthi impilo leyana vele efuna imali, yonke into ifuna imali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Ibandla leZANU-PF lithi ngamanga aluhlaza tshoko ukuthi kulabantu abazame ukuthumba uMnumzana Nelson Tshamisa webandla le-MTC ngomgqibelo evela emhlanganweni eMarondera. Okwethulwe libandla leZANU-PF kuhambelana lokukhulunywa ngurhulumente othi uTshamisa labalandeli bakhe yibo abahlasele abantu bezihambela ngezimota zabo akade becabanga ukuthi ngamapholisa ensida. Ibandla leZANU-PF lithi akula muntu ongathumba uTshamisa njengoba esaziwa umhlaba wonke ejikelele. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe loMnumzana Joseph Juma okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF.
Angilawo la mazwi ukuthi ngiwakhulume ngoba i-new dispensation lay ayisekho esibhangiso lesiyana esokuthi even ama-CIO afuna ukuthatha abantu afuna ukwenzani lokhu nalokhu. Akusekho lokho. Angazi ukuthi bekuyini abantu bekuzama, kumbe mhlawumbe ngibakhohlwa ukuzitshela ubana bebesa-ekta yini idrama ukuthi sibekwazi ukuba mina nxa ngukhangeli angiboni kulo muntu ongafuna ukuthumba ubaba uTshamisa emthumbelani shuwa. Umuntu onjengaye so lebizwe aselalo lapha khona aso muntu ongabe ngokuthunjwa nje kalula ngoba akula muntu ongakwaziyo ama-repercussions akulo bana kuyavusa international community yonke abantu bonke ukuthi na labazohambe njani. So ekuveleleni ngapha mina kangiboni kulo muntu okwanileyo sibili ongafuna ukuthi athumbe ubaba uTshamisa.
Siyakwazi ukuthi ngesikhathi uZimbabwe isandukuba loZibuse kwawo lokuxokozela sibili okuthize ibandla leZANU lilwisana lebandla le-P F Zapo. Ungazani phela kungani kuya khonapho Juma? Akunjalo.
Well, mina umkhuleko wami ngokuthi kona ngabe ubaba uTshamisa bananzelela bekhangile ubana ukhetho luwile soludlule olunye luyezayo ngo-2023 baqale manje ukwenza imisebenzi ukuthi wena nxa u-2023 efika abantu bakhanye ukuthi hayi sebenzele ukusebenzela kwani ngaleso sizathu singakwanisa ubana sibavotele. Hatshi ubana kulokusilwa olokusithi into ngiyakho bakudlebelezele.
UMnumzana Joseph Juma lilunga lebandla leZANU-PF sixoxelayo ekubulawayo. Kodwa uMnumzana Prince Dubeko Sibanda okubandla le-MTC elikhokhelwa uMnumzana Nelson Tshamisa uthi akumangalisi okwethulwe ngurhulumente lebandla leZANU-PF.
Labo abezanu abathi bona it could be acting angikwazi ukuthi khona bakhumbula yini ukuthi unabanyama wayesebenza lo David Coulthard wanyamalala. Angikwazi njalo ukuthi bakhumbula yini ukuthi uDzamara lanamhlanje ngakwaziwa ukuthi umzimba wakhulele ngaphi. Angikwazi njalo ukuthi bangabe bekwazi yini ukuthi uThondira Indira kanye labanye abaningi singakhuluma be-MDC bodwa kodwa sikhulume even nabo abezani abafa ngendlela ezichechiyeneyo angikwazi ukuthi basawukhumbula yini singawaqamba amabizo mabaningi kakhulu angikwazi ukuthi basawukhumbula yini then ke uma sesizokhuluma ngokuthi kulama rock element uyabona i rock element okwakuqala yi element it's not a stray element i element ekhona lapho okukhulunywa khona nge element ukuthi uthi siyabe sikhuluma njalo nge command structure ukhona oyabe bathumile now u minister of information obuyipho obufuze asele khona ukuthi khona ngubani ke u commander walawo ma rock element ngoba nxa singamazanga u commander walawo ma rock elements ukuthi uthebe sigaye ukuthi hayi u commander lokho kungu commander welizwe oba ngubaba kunangabo
lo unumzana Prince Dubeko Sibanda obexoxa le studio 7 ekoBulawayo
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC.
Umanyana wenhlanganiso zikaZulu lamabandla ezenkolo obunjwe lonyaka eZimbabwe owe Civic Society and Churches Joint Forum usukudaze izizalwane zeZimbabwe ezisemazweni ukuthi sincedisane lasekhaya ukubamba ngamandla bonke abakhethwe kukhetho olusanda kwedlula kwenze ukuthi banakekele uZulu uBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg
ekhuluma lequla labeZimbabwe eJohannesburg umqondisi wenhlanganiso yeCSCJF unkosazana Abigail Mphambi uthe kuyadanisa ukuthi abafakwe ezikhundleni zezombusazwe sebefundise uZulu ukuthi achithe isikhathi sonke elwela ukuthi bangene ezikhundleni esiphezulu Unkosazana Mphambi ufuna abasemazweni bancedisane labaseZimbabwe ukubamba ngamandla ukuthi labo abakhethiweyo kusuka kumongameli welizwe, abameli bedale lePhalamende, omeya lamakansila benze umsebenzi abawukhethelwayo hathi kuphosana ngaqatha kubangwa isikhundla. Othemzabalazo owasungulwa ukuze kulwelwe impilo kaZulu usuphenduke waba indlela yokuphucula impilo yabasezikhundleni.
Abasebenzi okunye ababhekane lawo kumbe sithi abakuchabangayo ngaphandle kwepolitics. ETC. So, 38 years after independence, ukuthi belonke sifuqwa ama-politicians, besenza ukuthi silwe kumbe silwele bona, hayi, lokho sithi hatshi.
Ubona uqoqo kwenhlelo zalihlanganiswa emazweni uMnumzana Mehluli Dube. Uthi nje inhlanganiso bafuna ukuqeda umkhuba ukuthi izinto zonke ezihluphayo. Kukhulunywa ngazo nxa kulokhetho kuphela ukuthi iminyaka yonke ichithwe sekuphikiswana ngokuthi ngubani onqotshiweyo kumbe onqobileyo.
Sifuna ukuthi each and everyone abe involved kwezomnotho lapha hleli khona abe nenhlala kahle abe nempila kahle sihlukane nokubhekana nokukhetho lokho.
Wabona ukuhanjiswa kwenhlelo zenkampani ye-All Diamonds kwele South Africa unkosazana Lisakazi Maphoma. Laye ukudaze abeZimbabwe abasemazweni ukuthi labo basukume balwele ukuphuculwa kwempilo kaZulu bengameleli ukwenzelwa izinto yilabo abasekhaya. Inhlanganiso ethi sesedlule isikhathi sokuthi iZANU PF ikhale ngeMovement for Democratic Change futhi njalo MDC layo ikhale ngeZANU PF. Ithi ZANU PF yiyo ekuhulumende ngakho ke ayibe leqiniso lokuthi uZulu uthola konke okufuze akuthole kuhulumende. Ithi ngokufanayo MDC yiwe khokhela amakansili emadolobheni ngakho kufanele ibone ukuthi izakhamizi ziyakuthola konke okufanele zikuthole. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nguBenedict Nhlapo.
Ayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho oweVOA umanyane labe Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje Mahlabezu liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzela endaweni ezilandelayo. Mutoko mhlaka 15 Lwezi, Harare mhlaka 21 Lwezi, Gwanda mhlaka 26 Lwezi, Lufane mhlaka 28 Lwezi, Sicine ngakontutu ziyathunqa Bobulawayo mhlaka 30 Lwezi. Asidibaneni lami uProphetess Jeremiah kulezi ngxoxo. Lingakhutshwa yileli thuba.
Le yiStudio 7 sizosiphuma ngapha Voice of America eWashington. Okwamanje ke sokuyisikhathi senu sokuthi likhulume konke lokufisayo ke kusenhliziyweni zenu. Lingakhohlwa ukuthi sithumezele imilayezelo kunombolo ethi 001 202 465 0318. Saphinda njalo 01 202 465 0318. Leyi ke phela iWhatsApp yethu namba kabantu abakhulumileyo kwanamhlanje.
Mina nguGoodwill Ncube ngisesanetheni ngapha. Esibhekane lakho kakhulu kulezi suku yintengo yezinto, izinto zikhwela emalanga wonke, akusathengeki. Othola wena 50 kg ngempuphu isifika kubo $40. Ukuthi ukuthi ngasikwazi ukuthi-ke ikhisimusi yalonyaka abantu izadlalwa njani. Ithukela i-2 kg uyithola i-$4. Imali ayibonakali, amabhondi ngapha vele bayala bathi hayi lokhu kwasho mali lokhu sokuthengiswa ngamarandi. Ukuthi ukuthi ngasakwazi ukuthi ilizwe leli kumbe seliphumeke phakathi ngapha sungani i-South Africa ngasikwazi ukuthi ngibhephi sizalenza njani. Sivotile yesi mnangagwa sivotile wathembisa ukuthi lokhu lalokhu kuza kulungisa but as it is hayi kutshengisa ukuthi kwehlulekile. Kwehlulekile sibili sesizama ukuthi kumbe singathini. Abantu sebedinge baswela, ilanga lishisa okwamagama ukuthi kakhethi sungani vele sesinde. Kuyatshengisa nje ukuthi lunyaka kungaba le drought ezima kakhulu. So-ke hayi abantu kukhanya ukuthi banike namakhanda mani ukuthi kasitho-ke kunjani. Uhulumende uyehluleka umumo womkhathi awumanga kuhle. Hhayi ngiyabonga Hlabezulu.
Igama lami ngokukhakumbo ngihleli ngela eGoli. Ngihlale eBeria. Inkinga esibhekane nayo ngathi nje into eziningi imisebenzi ayitholakali ekhaya kunzima. And then la ngihlala khona amarenti akhona vele kusuka kube wesi kusuka kungicabangisa ekhaya. So eyi angazi ukuthi ngithini. Ekhaya kunzima uma ukuthi vele imali engiyithumezayo mina ekhaya njengomuntu ozisebenzayo. Okwamanje ngizama ukuthi ngivule okuyikreshi manje labantwana kalekho ekhaya ngiphathisa imali encane kakhulu. Abantu abane la bafuna isikho sizikhona lekhaya labadala nalana vele kunzima kakhulu. Akuphileke godi, akuphileke godi lakho kunzima ngempela. Ayikuzama nje but vele impilo yasegolide ayazi vele ukuthi impilo leyana vele efuna imali. Yonke into ifuna imali. Imali yakhona yikho yakuyahlupha. Ngibonga iStudio 7 ibona ngalani balaleli ukuthi belingimamele lami banikeze i-chance enkulu kakhulu ukuthi lami ngizwakale ngisemsakazweni ngothabumbo ekhaya mbuye ekhezi ngiphilisane kahle zisoko.
Lingakhohlwa phela sicela lisithumezele imilayezelo yenu kuwhatsapp kunombolo ethi 01 202 465 0318. Izaphinda njalo 01 202 465 0318.
Ngakhulela koBulawayo ekhaya kuseGatemba. Ngisebenza in technical support, mostly izinto zama-computers.
Ngathi ngi-self-employed, ngenza izinto zabo hesa lo nezokuwelda. Owalo nyaka-ke kunzima kakhulu ngenxa yokuthi khona kulakho nalokhu kungazwisiseki kwezisindo zemali, kubuye kube lokuswelakala kwempahla yokusebenzisa.
Sesibone-ke ezivela kwamanye amazwe. Inkokheli yamazwe angamashumi ayisithupha ithe gwaqa kule France lapho bekunesikhumbuzo khona sempi ye-World War One eyenelise iminyaka elikhulu izolo yaphela limpi. wafa abantu abaningi kakhulu empini le. Umkhokeli kahulumende kwele Israel obekho le France usebuyele ekhaya kulandela ukuqhamuka kokudlakela phakathi kwelizwe lakhe le Palestina. Sokuqhamuke njalo umkhuhlane we-Ebola kwele Democratic Republic of Congo endaweni lapho okulempilo yomvukela.
Ye Mahlabe Zulu uhlandla lethu lapho esikhuluma khona lezizalwane zeZimbabwe esihlale bekwele Melika. Lamhlanje silo Musa wenkosi Ndlovu. Sakubona Musa?
Yebo linjani Ntube?
Siyaphila, kunjani lapho khona khona?
Hayi lami ngiyaphila.
Uhlala ngaphi kanti lapho eMelika?
Mina ngise Maryland, nje phandle kweDC.
Ye, wakusitele kancane ngawe ukuthi vele kanti Musa wenkosi mbani?
Ngowako Ndlovu, ngakhulela koBulawayo ekhaya, ha lapho kuyakhathaza. Ande ekhaya babe sithi kuthiwe kobaba kumbe komama ikhaya engilaziyo kuseGatemba.
Aha.
Yeah.
Kodwa usakhumbula khona ngasi?
Ah, kakhulu, kakhulu.
Manje sikhangela ke impilo yakho lapha, ubonani iJova njani? Ihamba kuhle kumbe kunjani?
Iyahamba khonoko. Nje kuthi isikhathi esiningi siyasibona ngathi lokho esikwenzayo empilweni kule ngesilungu bathi room for improvement. Kulezinto nje ezingaba ngcono kodwa hayi angikhali kakhulu.
Yes, ngathi usebenza umsebenzi bani lapha kwele mini?
Ngisebenza in technical support, mostly izinto zama-computers.
Ye, wakufundela kakhulu konoko?
Ye, ngafundela lapha, ye.
So nxa ukuthi ubamba ama-computer uyabo ubambani kulapha?
Ngisebenzela ihotela, siyabe sisiza abantu abasebenzela leyo company. Ngabangabelazo ukuthi nxa umuntu eqalisa umsebenzi kuleyo company ithesilungisa ukuthi abele i-email yalapha lokunye nje ayabeza kuswela ukuthi enze umsebenzi wakhe like i-access to i-software ezehlukeneyo. Then nxa sekuyikuthi sephakathi kwawo umsebenzi bangabalo hlupho bakhuluma lathi.
Singathi kodwa impilo yalapha-ke kwelemeleka injani?
Kuyaphileka, akulula. Amathuba ayatholakala nje ukuthi uzofike lapho ngenza khona umsebenzi. Safika lapho elizwe leli ngendlela ezehlukeneyo. Abanye bafika bezofunda, abanye bafika belanda ukuthi bazohlala le muli yabo. Into enkulu yokuthi umuntu athole imfanelo zokuthi asebenze ngoba yinto esisenza ukuthi abantu kube nzima ukuthi benze into abazifunayo. Okunye ngikubona ukuthi nxa livele liqhathi ukufika elizweni leli, into iyayihluphe yimali yesikolo. Nxa ufika umuntu evele ngumuntu waphandle ukuthi bathi baza nxa uvele ungasukanga ukuthi bekuthembisile ukuthi baza kubhadalela ukuthi uthole leyo mali, kuya kube yinkinga ebantwini abaningi. So nxa sudlule lapho, hawu ungafunda sibili. I think iningi labantu engihlangana labayi abehlukani le njongo abayisukela phansi ekhaya, ababuye ukuzofunda bafika bazofunda, iningi labo sebesebenza. So kuyaphileka. Nje kuba nzima ukuthi nxa umuntu ekhathana kasekhaya, ikakhulu labo enyambona ukuthi abala ngithi ihlobo zabo lapha, kuba nzima kubo.
Hayi ke sibona ngazani-ke udaba lwethu luma lapha okwanamhlanje. Sicela uvalelise ngamafutshane.
Siyabonga balaleli, niyabonga la kuwe Baba Dube ukungenza kuhlelo lwakho.
Sibonga kakhulu uMaNdlovu. Lo ke ngumusa wenkosi Ndlovu, yikho nampa-ke kwele Melika.
Lelo-ke belilihlandla labantu abahlala kwele Melika.
Ye, kusigaba lapha esikhuluma khona lezizalwane zeZimbabwe ezisendaweni ezitshiyeneyo. Lamhlanje silo baba uThamani Ncube. Thamani, kunjani baba?
Ngiyaphila kithi, unjani khona ngapha eMelika?
Phile kakhulu, akusitshela ukuthi ungaphi khona?
Mina lapha ngiseplumtree esigabeni sakoMadlambuzi.
Kunjani koMadlambuzi?
Hayi, koMadlambuzi kuyatshisa, sibona lezulu seliphuzile lapha, ungani kuzasiphambanisa.
Ye, akusitshela ukuthi kolapho wenzani vele empilweni?
Ngathi ngi-self employed, ngenza izinto zabo hesa lo nezokuwelda.
Ye, kodwa ke kuyathengeka yini? Kume njani mntakamama?
Ya, kunzima kipsi, sesikhuluma iqiniso, kunzima vele. Ubunzima lobo asiqalanga nabo namuhla, buqale yinto yakudala vele from the 80s, ngoba sikhuluma sinje thina sigcine singena kwi-informal sector but singama-professionals, singabantu abafundileyo. Khona lokhu kuyatshengisa ukuthi khona izinto azimanga kahle eZimbabwe nxa uzathola abantu kuphela ama degree sebe ku informal sector kunokuthi khona babe yibo abangathi ba driver i economy. Ah kona lokho nje sithi izinto zinzima. Owalonyaka ke kunzima kakhulu ngenxa yokuthi khona kulakho naloko kungasisiseki kwezisindo zemali, kubuye kube lokuselakala kwempahla yokusebenza. Mina ngikhuluma nje impahla naleyo kuwelda ngithenga kwelase Botswana ngoba lapha ayithengeki, indlala ingathengeki ayitholakali.
Manje ugcina usenzani baba?
Hayi uyacina lawo usiya usungena ku black market naleyo uzama ukudinga ngoba eBotswana phela basebenzisa amapula la kwele South Africa basebenzisa amarandi. So ikuzama ukudinga yena wona lawo marandi kona ngapha ku black market naleyo. Njalo usuzama phela ukuthi kona lawe ku pricing yakho ubone ukuthi kona uwamukela imali lawe ozabe uyode ngayo ngoba kucina kungasela ngqondo kithi ukuthi kona u price ngamarands kumbe I mean u price ngamabond nalawa at the end of the day wena uwoda ngamarands kucina ukuthayela lapha ngoba le rate yakho iya fluctuate vele akulante right.
Imakethe yakho ime njani?
Iyabe ikhona ikakhulu thina ngithi isikhanda izinqola silungise lezi zinto eziyabe zifile sesibuya ngapha laseku la kumasaluni ngapha abantu babefuna ukulungisa amakhanda befuna ukugelwa befuna ukwenziwayo ye imakethi ikhona kodwa osekuhlupha ikhona lokhu ukuthi khona thina siyabe sithagethe ukuthi khona sisize abantu abasesigabeni but ugcina su-externalize uthole ukuthi khona ingxenye sikhuluma labantu abase-South Africa abalemizi ngapha eZimbabwe sebekubhadala khona ngale e-South Africa kumbe bethumeza imali ngabo malayitha kanjalo kodwa uyabona abantu i-service bayayifuna kodwa ngenxa yokuthi khona phela i-unemployment iphezulu abantu abasebenzi so kugcina sokulama complications amaningi kodwa ubona ukuthi kona abantu i-product yona bayayifuna kodwa bafikeleli kahle ngendlela abangafisa ngayo.
Yes, ngathi wena ukuze usuthiseke sebelokuthi hayi usutshaya kuhle umsebenzi kumele kuthi ngayo eZimbabwe kume njani?
Ya eZimbabwe nxa kuyikuthi khona silile umsebenzi sesiyitshaya ngempela mpela kuyabe kumele ukuthi khona eZimbabwe i-material one ibe khona kona lapha kubo Stillex kumbe ngapi uyithole ngentengo lawo efinyelelekayo then wenelise la ukuthatha umuntu ngemali azayifinyelela ukuthi khona ayibhadale nawe ube ne-profit. Thina ngapho ngananzelela siqeda almost about a week singela amagesi so surilaya kubo generator landani so zona lezi zinto ziyabe zilimaza kakhulu i-business njalo okunye ngingasithi izinto ziyabe ziright isikhanye nokuthi kona umntwana ngayephuma esikolo ene-profession kumbe lo msebenzi awaziyo angene kwi-industry kona lapha eZimbabwe asebenze aqhatshwe kumbe ofuna layo ukuziqhatsha aqhatshe abanye but kathesi mina ngakhuluma ukuthi kona kumele ngiqhatshe bani ngakunje ngimbhadale ngani uyathola ukuthi impilo yakho nenzima aluba nje kungaba ne-stability kwi-economy kids besingakhuluma ukuthi kona hayi ilizwe selihamba hayi kona lezi nyaka esizibonayo kathesi.
Hawu boni ke Mvukancube sibonge kakhulu ukuthi sibe lawe lamhlanje valelisa sibili ngamafitshane kunami.
Ye hayi isifiso sami besiyukuthi khona iZimbabwe bakithi asikeni sikhangele lapho esiya khona siphinde sikhangele nokuthi kona kanti abantwana laba esibazeleyo abasezikolo labanye abakhasayo mpela mpela yiyo impilo esiyifisela abantwana bethu yena le esiyiphilayo ukuthi labo baphile njengathi.
Ye lapha ke ngubaba ke uThamani Ncube khona ngale ke eMadlambozi.
Ikama uThozani wamube lapho eKZN abanye ngicike bangazi ngoba class futhi iqembu iqembu inenene engalisungula ngo-2004 kahle abe ngathuma kancane ngoyazama i-official ngathi ngo-2008 kwa-ke nga ngisebenza nabaqhenyana sethu sine nabaqhenyana amalungu abaqhenyana lapho manje ayiqembu lonke kodwa owazele ikhipha kumele kufasile abaqhenyana so-ke okuthi ngijabula kakhulu uma ngifuna ngithole ithuba lokuthi ubaba uDuba angihambise nami abalaleli. Yazi ngithole ama WhatsApp amaningi nje mangasa after ayo ngoma izwakala le 2000 namanje ayangena all over the world ngoba abanye basekhaya abanye balapha eWashington abanye base-UK abanye manje ukuthi abanye balapha eSouth Africa nje ngakho futhi abantu abajabule kakhulu nambe intibe ebengaqala ukuthi ingaba ngale ndlela ngibonga kakhulu impela ukuthi bayithi inekpromota lapho sibonga kakhulu.
Ye akutsho ke ukuthi umculo wakho bangawuthola njani?
Okwa manje ngoba manje idola idola awukho ngoba sarashaba iparish sasa ngoba besiyothe ngone isebenza ama million. So ke abantu okubili bethu laba nenandani ngoba ngisekhaya ngenza ama interview last month. Ngabaphathela abaningi bawathola ngoba ngazi ngabathela inyezwa nabo. So ke into engcono ukuthi bethathe inamba yami, inamba yami ngoba kungcono uma ngabe bezongiphinda ngenamba yami. Kulula mhlawumbe abanye abalapho nezihlobo ezingapha eSouth Africa, kulula ukuzeyithola izovele nginikeze labo abangapha bewazoxhumana njani nabo lapho. So ke ngizocela ukushiya inamba yami emoyeni ngoba ngingashiya
ngiyishiye ba.
Inamba bazo ngithola ku WhatsApp 060-380-1299.
Uzahambela nini kwelezi bafu?
Kuyaphoqa ukuthi ngempela uma ngingasahambanga mina khona umfana omncane wakandlovu uDizani engizomnika ama-CD-ke lapha ngoma sebephela inorema ngoba abantu bayakhala manje njengcono sinike nginikeze ngiwenze nginikeza ayopromota le ithozobaindlela azokwenza ngayo ngifana odayisa ama-CD nendlela kuthi abaningi bayohlanganeka obulawaya lapho ehambe indawo eningi wadayisa ngazi ukuthi uzosebenzisa imoto endisikha kanjani kodwa yena owaziyo kodwa ngo-November mina ngoba ngenza mhlawumbe mina kodwa uma ngabe ngikwazi ukuthumele ukuya namisa obesinayo lo mfana I think ngizohlubeka ngoba khona into efanele ngoba ngathi ngingena e-studio maduze ngithi yedwa mi-track so-ke bonke mhlawumbe bazocela ngoba miningwane yokhathi ngithe yonke emafuku i-November masekuthele i-November.
Kuruma-ke labalandeli bakho.
Ngiyathanda kakhulu. Le nto eningikhombise yona ngempela angazi ngathini ngendlela into ebengayi-expect ngayo ngoba phela yabona uma usemncane sakhula empilweni abantu abanye baye begceke abanye bethinti kodwa ngendlela abantu abangikhuthaze ngayo abanye bambeke kuleveli le amasemba amakhulu khala okungenza ngikhuthela ukuba ithi ngicela ngisupport-e ngiyabonga kakhulu.
Siyabonga kakhulu ke umfo kamenemene lapha siyambona uyajaha sibili kulo muntu abaningi lapha ababukeleyo sibili silo Steven uMbutsimalabe uthi ya vele iZanu PF ala ndawo lokuthi umhlaba uthini ngoba noZamara wanyamalala ukuphi kambe umfowethu kuzobuya uAmanda Mazibe uthi amavuko kuzobuya ke losikhalo mabhena layo uyakhuluma futhi xa lifuna ukuthi sitshaye-ke umculo wenu uyagotha ukusithumezela imlayezelo kunombolo ethi 1-202-465-0318 WhatsApp ina le so ke ndingakhotha sibili Caroline embenule la uthi ngikhona Skalo Mabhena Tenson Moyo Robert Murima Brenda Mabri Eslizi Hammond uthi amatshono mthembo utshona njani mama kuzobuya lo Hamilton Mashudu lami ngikhona khonapha sakhile liline siyakuzwa kakhulu du mbona zani isikhathi sethu sesiphelile. Sake hlukani ukuthi sikhangele ezinye izindaba ebesikhokhela namhlanje. Ibandla leZanu PF lidinga mangalo hlaza tshoko ukuthi kulabantu abaphose bathumba uMnumzana Nelson Chamisa. Kodwa-ke ibandla le-MTC lithi akumangalisi lokhu okukhulunywa ibandla leZanu PF. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje asidibaneni-ke ntambama ngo-7:30 PM khonapha emsakazweni wethu. Oluvalisayo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale.